umumoka umanga kuhle ikakhulukazi kundaba zentengo lezi abantu kabala mali imali yakithi sigugudekile ama-prices akhanya ngani kuthiwa intengo ziphezulu kakhulu ukuthi abantu nabaningi kabasenelisi ukuthi bangene ezitolo yikho-ke ngiyakunanzelela ukuthi khona labo abaqoqa ukuthi kube lokutshengisela ye bakhangelele khona kakhulu kazi ukuthi khona abantu bakithi bazasukumela phezulu kodwa-ke mna nxa ngibona hhayi ezimbabwe kukhanya ngani sokunzima ukuthi abantu basukume sibili batshengisele abantu abakhona okukwesaba kukhona izinto eziningi ezenza ukuthi abantu bangabi ndawonye ukuthi batshengisele ngoba liyakwazi ukuthi lo hulumende laye futhi uyabuya ngamandla kakhulu nxa lithi lifuna ukutshengisela yikho abantu sibe kubona ukuthi hhayi lokhu akungeke kubasize sebegcina bengasayi-ke ukuyatshengisela kodwa onomumo wawo sibili hhayi ukulungele sibili ukuthi abantu ngabe bahamba bayitshengisela
khona okubangela ukuthi abantu bakhonone kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi batshengisele bangene ezitaladeni bangatshengiseli kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu babambananga na
kanti ungakhangela abantu indlela abayiyo yona kathesi abantu abaningi kande kabakho emsebenzini kathesi engayithi mina ku-employment izimbabwe ungakhangela yebo yena yabengelawo ama-statistics akhona kahle kahle sibili kodwa nxa ngubhekile ngamehlo ami mina ngibona ukuthi almost i-30-70% eyabantu bezimbabwe nasebesenza amabhizinisinyana abo ongamabhizinisi okuncane laba abathengisa khona amatomatisi abathengisa khona izigqoko abathengisa khona izinto zabo yikho-ke abantu abanjalo i-60% enjalo kumbe 80-70% babe besukuma bethi bayastrayikhela ubani ngoba ikakhulukazi abantu abahamba besiya strayikha yilabona abantu abasebenzayo abathi bona hhayi mna ngiyastrayikha ukuthi ubani anginikeza imali manje labo kabenelisi ukuthi baye kustrayikhi leyo okusenza ukuthi kube nzima kakhulu ngoba khona nokhu ukuthi khona i-informal le-formal employment yona le yiyo esidivide abantu kakhulu ngoba umuntu olebhizinisi lakhe uyakutshela ukuthi kathi mna vele ngiyabenisiya kuthini kumele ngenza imali so lelo langa unothi mna ngiye kustrayikhi akuzanginceda ngani lokho bekanti-ke futhi la yena lo employed futhi laye akukhangele futhi athi khona kathi mna vele kathi esinxa ngisiya khona kustrayikhi yini pho engizayithola ngoba abantu abamele bayayibhala ama-examination fee angela mali abantu abamele bayibhadalele izikolo fees abala mali so umuntu vele esegcine engasakwazi abantu sebegcina bengasayi